Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalamukela kweza kusihlwa mthwakazo mohle lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 27 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Wayengumuntu wayegcina abasakhulayo, wayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho, njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le, uma awards awe Amnesty.
Oye intatheli zindaba yomsakazo we-Studio 7, uMuyi uLusi Yasini uphiwa isicoco sokuloba izindaba eziphathelane lamalungelo kaZulu.
Ngeva kwezolo ngingena eMaputo ngathi mangehlika emotweni abafana lawo bangikhutha ngesitina ngabale ayengena e-tracking then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi.
Amapolisa agcoba owesifazana ngemota obetshengisela emgwaqweni kwele Mozambique ekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Kugwetshwa umkhokheli welinye lamacele e-TRIPC, umnumzana Jameson Timba labanye bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMuyi uLusi Yasini, owaye intatheli zindaba ye-Studio 7, uphiwe isicoco sokulwela amalungelo oluntu, intatheli zindaba ye-Amnesty International, isithi waye lesibindi sokukhathalela abantu beZimbabwe. Ngesikhathi ephiwa isicoco lesi izolo, intatheli zindaba zikhale ngokuthi kazisebenzi ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UYasini owasebenza okweminyaka edlula amachumi amathathu 30 emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, SABC Channel Africa la ku Studio 7 uchazwe njengomuntu owasebenza imisakazo ikakhulu owe-Studio 7 ukuveza iqiniso ngokukhahlanyezwa kwabantu eZimbabwe nguhulumende. Ekhuluma emkhosini lo lapho okuphiwe khona izicoco ezijeneyo, intatheli zindaba ezibona ngamalungelo oluntu obemele inhlanganiso ye-Amnesty International uNkosazana Zandile Ndlovu uthe uYasini waqhuba kuhle umsebenzi wakhe esaphila.
Sasimbiza uSisi Lucy, ube imbokodo kithi njengentatheli zendaba zesifazane, ubeqine kakhulu kwezokumela amalungelo abantu.
UYasini watshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2016 ngesikhathi eloba udaba lokutshengisela kwamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change eHarare. Intatheli zindaba eziningi zithi wayelesibindi njalo elwela ilungelo loluntu ngokuloba izindaba eziningi ezimayelana lokukhahlanyezwa kukaZulu. Omunye wabancome umsebenzi wakhe nguLeopold Munende osebenza ezimele.
Wayengumuntu owayegcina abasakhulayo, wayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho, njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le, uma awards awe Amnesty.
Umdeni kaYasini wamukele isicoco lesi ngenjabulo. Umne wabo umnumzana Charles Yasin ukhulume emkhosini lo.
Sijabulile kakhulu ukuthi Amnesty International imkhumbulile udade wethu, kodwa umsebenzi wabe wenza kwaba nje wawusesabisa.
UYasin owathathwa isifo semvukuzane njalo owabhubhela isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare uhlonitshwa ngele Melika lamanye amazwe athi wayezimisele ukulwela ilungelo loluntu. Kusenjalo, intatheli zindaba ezikhulume embuthaneni lo izolo zithi sibi kakhulu isimo sentatheli zindaba eZimbabwe ngenxa yeholo eliphansi njalo lokungadlelani kuhle lohulumende. Ezinye intatheli zindaba zithi sezihlale inyanga ezifika isithupha zingaholi ngoba amankampani esehluleka ukwenza imali. Enye intatheli zindaba ezikhulume emhlanganweni lo ngu-Evans Mathanda owephepha le-Newsday.
Akula i-media house ukuthwa le ingcono abamidiya zonke nje asesimini esifanayo indlela yokuthi ukukhathazeka kakhulu ukuthi abaningi sebona kungcono ukuthi bechiye eprofession ya
amazwi la asekelwe ngumnumzana Njabulo Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum yena othe loba nje isimo sokuhlukuluzwa kuhulumende sesingcono sekusele isimo somnotho sona athi simi manzonzo
abantu abasathakazeleli ukuthi bathenge amaphephandaba lokho kwenza ukuthi khona ukusebenza intathelizindaba kube nzima ngoba akula mali engenayo
kodwa osebenza ukugatsha lokuhulumende lokukhishwa kwembiko umnumzana Methuseli Dube uthi uhulumende uyazazi zonke inhlupho zentathelizindaba
uzama ngazonke indlela ukuba asekele umsebenzi wentathele
abanye abathole izicoco nguBlessed Mhlanga osebenza kuHeart and Soul TV iBusstop TV okuthiwa yenze kahle kulenjini beinternet uEdgar Gweshe owephephandaba leNewsday, uMichel Gahadza oweTallgrass Media nabanye abambalwa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
The Voice of America.
Kulo wesifazana ogxotshwe ngemota ngamapolisa kwele Mozambique namuhla. Ngesikhathi etshengisela emaputo labanye bakhe abathi kabamukeli impumela yokhetho lukamongameli okwanqoba khona umnumzana Daniel Chapo oyebandla elibusayo eleFrelimo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba owesifazana lo ulimele kakubi njalo ulaliswe esibhedlela. Abanye babikwa bethu belimele ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Inhlanganiso yeCenter for Democracy and Human Rights ithi sokubulewe abantu abangamachumi ayisithupha 65 kwele Mozambique kulandela ukutshengisela kwabo besekela umnumzana Venancio Mondlane owebandla eliphikisayo. Yena othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngomfumfu. Kusenjalo bathole nzima labadabuka eZimbabwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla etshiyeneyo engeniswa kwele Mozambique. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Forgetting Mpofu.
EMozambique laba bantu bavuke ubhedo namhlanje bavuke bejikisile ngoba kade besitshela vele izolo baqala ukuyenza into le islockdown namhlanje bavuka bevale yonke into bamile bathi bona bafuna izinto zenza ngendlela abafuna ngakhona.
So balitshelani manje lina balitshelani bathi lioneni
sina ngoba bona bafuna ukuthi kwenzakale le nto bona abayifunayo ama truck ayingenisa imali eningi kakhulu lapha namaputo so bathi bona ngcwele bevale ama truck ungabe ngisho i truck ngisho yodwa endlini
lapha ke sebezama ukuvala umthambo sibe imali
abavala umthambo ukuthi bekhawulise lo muntu lo aza ayehle ngoba lo muntu wasuka wabachazela ukuthi abangamoshi abenze strike but bengamoshi but bona ngoba wabona ukuthi into leyo umsisi ubuhlungu sebeyenza more ukuze azubuhlunga agcina eza lento leyo abayifunayo.
Wena bakwenzeni khona ngapho kwele Mozambique akutshela abantu ngokujulile?
Njengoba mina ngisho ukuthi ngingena emaputo everyday ngemva kwezolo ngingena emaputo ngathi uma ngehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena etrakini then omunye umfowethu bamshaya imbambo ngesitina wawela phansi bathe bethi bagijima ngase ngishithi kibo ebantwini vimba vimba then kwasekuphuma abantu sazama ukuthi sibabambe abafana laba abaleka. Izolo ntambama ngithe uma ngiphuma bangithembisa ukuthi masibuya futhi siqhubeka siza nale truck bayishisa.
Yes, ngathi awusabuyeli vele.
EmaPuto sokunzima ukuthi ngibuyele ngoba manje ngigcine ngithi hey mina nginabantwana and yimi ngisebenzayo yazi impilo yegolf ayele ubhadala irent wenzeni. So uma ngavele kumoshakale yini yonke into iyami endlini ngathi no abelwe ngicela ukuthi ngihambe ngendlini kancane ngekho kumoya ngoba lokho kunje angeke ngize ngikumele.
So awubona ukuthi uyabuyela nini khonapho?
Ubuyela angazi ukuthi ngiyabuyela nini ngoba laba bantu bavuke uphofa bagcwele indawo yonke bavalile
lapha sikhuluma ngemaputo lelibombo yonke indawo
sikhuluma from start from airport kusehla kusiyaphakathi ke airport bavalile wahamba la bathembisela ukuthi manje bayashisa i-truck bakushisela phakathi.
Umnumzana Forgetting Mpofu ngomchayeli wezimota ezinkulu ezingena kwele Mozambique obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 Esepitoli kwele South Africa. Umantshi uKholethi Ncube usegwebe umkhokheli welinye lamacele ebandla le-TRIPC umnumzana Jameson Timba kanye lowayengukhansila weHarare umnumzana Jason Kautsa ukuba bavalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwabo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni lonyaka ngoNhlangula. Kodwa uNcube wesule isigwebo lesi esithi akumelanga ababili laba benze umhlangano ongekho emthethweni phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibika ukuba abanye abatholakale belecala elifanayo abayisishiyangalombili abangabesifazana bagwetshwe ukuba behlale entolongweni okwenyanga ezilitshumi lane 14 months, kodwa isigwebo lesi sibekwe eceleni njengesikaThimba loKautsa. Kulabanye njalo abasakhulayo ababotshwa loThimba abesulelwe izigwebo zabo nguMantshi, yena othe bengaphindi futhi bedale icala elifanayo phakathi kwenyanga kweminyaka emihlanu ezayo. Abantu laba bonke besebehlale ejele okwenyanga ezinhlanu. Babotshwa endlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child eHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izivumelwano ze-Israeli lebutho leHezbollah sokubeka phansi izikhali okwensuku ezingamachumi ayisithupha. Uxolo, okwensuku ezingamachumi ayisithupha kukhanya silandelwa ngokugcweleyo ngamacele omabili. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. ELeChina lona selikhulule izizalwane zaseMelika ezintathu ezazivalelwe elizweni lelo zisetheswa amacala okuthapha imfihlo yakulelo lizwe ngaphandle komthetho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, oseza kuba ngumongameli waleli lizwe omutsha umnumzana Donald Trump ukhethe owake wabalisotsha njalo obe ngumsakazi kumabonakude weFox News uPete Hegseth ukuthi akhokhele ibutho laleli lizwe lona elikhulu ukwedlula amabutho wonke emhlabeni jikelele. Inyathelo leli belingakhangelelwanga ngabaningi. Intatheli zindaba ye-VOA News eloba ngezamabutho uKalabab ulobe udaba olulandelayo. Umnumzana Pete Hegseth ulibutho elasebenza phansi kogatsha lwe-Army National Guard. Waphiwa izicoco ngemva kokusebenzela emazweni abalisa ele-Iraq, e-Afghanistan kanye lasesihlengeni seGuantanamo Bay. Kodwa lumlisa obe ngumsakazi weFox News ekhokhela uhlelo lweFox and Friends oluphuma ngempela viki kakaze asebenze kuhulumende kumbe ahole inhlanganiso enkulu. Owake waba libutho esesikhundleni sika Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery, yena osebenza lenhlanganiso yeFoundation for Defense of Democracies, uthi,
I think this is an extremely unusual pick.
Lesi sinqumo esingajwayelekanga. Lo aso umsebenzi womuntu oqala ngqo ukuphatha. Okukhangelele lapha ukuthi umuntu ophatha lesi sikhundla abe ngumuntu osekwasebenza ngokujulileyo engumkhokheli.
UHegseth wenyuse ukubonakala kwakhe ngokukhomba inguquko athi iyadingakala kugatsha lukahulumende olubona ngezomvikela. Waphikisa njalo inhlelo eziqhutshwa yisigodlo sebutho iPentagon eziphansi kwesihloko esithi Diversity, Equity and Inclusion Programs, zona athi ngezabantu abazenza izihlakaniphi. Nangu uHegseth ekhuluma emsakazweni weFox News.
There is no black, white or brown in our ranks.
Phakathi kwethu njengebutho akula muntu omnyama omhlophe kumbe onsundu. Siluhlaza sonke futhi sopha igazi elibomvu. Amandla ethu awekho ekwehlukaneni kwethu kodwa asekubambaneni kwethu ekuthandeni kwethu ilizwe lethu lezimuli zethu.
UHegseth useke watsho njalo ukuthi amabutho esifazana kamelanga avunyelwe ukuya empini.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Niyacho njengamanje ukuthi abesifazane akumelanga bathunyelwe ukuya kulwa izimpi.
Abaphenya ngokusebenza kwebutho baqathanise ukusebenza kwebutho labesilisa kuphela lalelo elixutshaniswe abesilisa labesifazana abaya empini phakathi kuka 2014 lo 2015 bafumana ukuthi ibutho labesilisa laliqinile njalo lihamba ngokutshetsha. Kodwa elihlanganiswe abesilisa labesifazana yilo elalihamba phambili ngobuciko bokuxazulula ingxaki. Ukusebenza ngokuzimisela kutholakale kulingana phakathi kwamabutho mabili. Umphathintambo webutho umnumzana Lloyd Austin wethule amazwi alandelayo kumabutho esifazana asephethe izikhundla ezijiyeneyo ngemva kokuvivinywa kwawo ngendlela efana leyamabutho angobaba.
Our women add significant value to the United States military.
Ngicabanga ukuthi abesifazana baza lohlonzo olukhulu kubutho leMelika. Siyalidinga, siyalithemba, siyalibonga ngomsebenzi wenu futhi libambe iqhaza elibalulekileyo kubutho elibukhali ukwedlula wonke amabutho emhlabeni jikelele.
UTrump usencome uHegseth yena owafunda ekolishini leHarvard lePrinceton esithi uqinile, ukhaliphile futhi ukholelwa kakhulu kuzwe leMelika. Ngemva kokukhethwa kukaHegseth kuqhamuke imbiko ephathelane lecala lokuhlukumeza ngokocansi ake waletheswa ngo-2017. UHegseth wahlawula lo owayemethesa leli cala. Uthi wenza lokhu esenzela ukuba engabi ludaba olusegudwini. Njalo uthi lokho akwenzayo wayevumelene lomamangala. Ukukhethwa kukaHegseth kumele kupasiswe lidale leSenate. Lanxa ibandla lamaRepublicans kuyilo elilawula idale leli futhi likhokhela ngezihlalo ezintathu. Ingcwethi zithi lokho akutsho ukuthi iSenate izamamukela uHegseth, ikakhulu nxa kukhangelwa imbono yakhe ngamabutho esifazana, okuyinto esolwa ngamalunga ePhalamende amaningi. Nangu njalo uretired Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery owenhlanganiso yeFoundation for Defense of Democracies.
As I look at the senators, you know, you have Senator Joni Ernst there, herself a female combat veteran.
Nxa ngikhangela ama-senators, uyazi kulo Senator Joni Ernst owayekubutho walwa impi. Ngiyakholwa ukuthi uzakuba le mibuzo kuHegseth mayelana ngemibono yakhe.
Eze engene embusweni kuqala, ubudlelwano bukaTrump labaholi bebutho babuhlezi buzamazama bungahambi kuhle. Omunye wabo owayengunobhala wezomvikela uMark Esper uthi uTrump kalungelanga ukuba ngumongameli. UHegseth ubikwa ekholelwa kakhulu kuDonald Trump. Abi Zimbabwe abasebenza ezindlini kanye lasemaplazini kwele Botswana balakho ukuhola imali engange 4000 pula ngenyanga kulandela isinqomo sika hulumende omutsha esiphoqa abaqhatshi. Umqondisi Dube usipha loludaba.
Ibandla elitsha elibusayo ele Umbrella for Democratic Change UDC lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi ulakho uhola inkulungwane ezine zamapula i 4000 pula imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini iningi lingabantu abavela eZimbabwe iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i 1000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba baqhashi ngabakhangeli isimo somnotho esibe eZimbabwe kukanti iningi liphela kwele Botswana lingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha okhangelele ukuntshintsha lokhu umongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. Unkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kundezeleke kakhulu ngoba imali esizihola zincane zincane zincane. So hayi siyabonga uhulumende makukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uPlamba uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ukuthi kagwanise ukuthi ebhadale umaid that amount iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4000 labanye abasoke be-afford vele totally.
Unkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe nguhulumende.
I-minimum wage le ekhulunywa nguhulumende weBotswana abeBotswana abaTswana bazayithola sibili kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululimoyo ohlala eHabroni uthi bale mbuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba loncindezelo thizeni sizathola sesiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afana lela mavinkili ele-Chopis selibike ukuthi lizasungula uholisa isisebenzi esihola imali ephansi i-4000 pula kuyikusekela iziqondiso zikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhatshi babo abakakubeki ukuthi bona bathini ngalolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha la kuma-social media kuyabhiza abantu baxoxa ngakho kodwa abaqhatshi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Pius Mukhwari umphathi ntambo obona ngendaba esiphatheleni lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngiyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kule Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhatshi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Abala ma-permits ohlobo lweZimbabwe exemption permits kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka besithi balakho ukwehluleka ukuphanyeka izicelo zabo zokuthi bengezelelwe isikhathi sokusebenzisa lawa ma-permits ngomnyaka kungakedluli usuku lwangolwesihlanu okulilanga lokugcina lokufaka lezi zicelo. UTaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana Velempini Ndlovu.
Okwenzakalayo manje ma unga-aplaya kuwebsayithi yeZFS ama-days awekho, so awukwazi ukuthola i-date eyamanje ngo-November or eka-December. So silinde ukuthi kuzoba lama-days ka-January. So ngoba abantu baningi abangaka-aplayi ama-waiver, okuzokwenzeka ukuthi uminister uzo-extenda i-deadline le ekhona. Ngoba le deadline ekhona yayingafakwanga nguye lo minister wamanje, yayifakwa nguminister owayekhona before uShriber uMtswaledi.
amathuba okuextenda kuveza ukuthi akhona akungeke kwenzakale ukuthi bayale ukuextenda na?
Angeke bayale ukuextenda ngoba logically angithi i-court yathi uminister kumele aconsulte, kumele aconsulte nabantu then ebesenza i-final decision ngabaze-TP. So lo owayekhona before uminister wayedecide ukuthi lento ayedecidile engalandelanga ama-court.
Labo abaswela ama-date laba iwuphi umbiko elingabapha wona?
Akumele batatazele, kumele bakhululeke nje bayimisele ukuthi kuzoyenzakalani. Azophuma ama-days ka-January, ngo-January abantu babe lokho be-apply. Ngoba ukuthi ama-days awekho kwamanje akusiphutha labantu aba-applyayo, iphutha le-Home Affairs ne-VFS ukuthi i-system yabo ayikwazi ukwamukela iy'celo zabantu eziningi.
Abaza yenelisa ukuthi bathole i-waiver, lo usungumnyaka wokugcina kufika u-2025. Abanye bakhathazekile ukuthi lapha kungahamba njani ngemva kwalokho.
Ngemva kokuthola ama-waiver umuntu kumele a-applyele i-general work permit. Uma esethole i-general work permit then uzokwazi ukuthi akwazi ukuhlala ezweni lase-South Africa for the next 4 or 5 years. Kusenga ukuthi i-general work permit ababemnikeze yona yabe nesikhathi esingakanani. And then as to ukuthi kuzenzakalani after those 4 or 5 years, abantu akumele ukuthi babe worried ngoba i-directive yokuthi abantu abaphethe ama-ZTP balungiselwe yakhishwa yi-court. And then uminister okhona manje uzimisele ukuthi alandele iy'nqumo ze-court.
Umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha ubexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, ndinjani? Hayi, kuhleli kwenzayo. Ya, indaba le yakumnankagwa le ukubhadala izikweleti le indaba evele engiyikhweku ngitsho lezi abalaleli ngitsho abe-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngeke iyabhadala noma ngingazi kwenzakaleni ayibhadali. Ayikho imali yankhulu endelele ukuzenelele lengqondo zabo lokwenza kwabo vele ayikho leyo mali ayikho. Basheyanani right nxa bezabhadala imali zolezo ngokuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF asiyo zibanika izikweleti ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali. Abantu laba bakanye bathenga inkomo eBotswana, inkomo ezazibalekiswe ilokhu zeni i-foot and mouth eBotswana. Bathenga inkomo lapha behluleka ukuzibhadala, bethengiselwa ngemali ephansi behluleka ukuzibhadala. I-government yeBotswana yagcina isikhansela imali leziyane zenkomo. Ubesebesithiwa bayabhadala imali kulokhu ze-IMF le-World Bank. Bazabhadala abalungu ababathathela ama-farms.
Salibonani basakazi bethu be-Studio 7 elisiphi indaba ezimqotho. Ngapha thina uVungu constituency ward 4 asilohlupho olumangalisayo kansile silaye lapha kuyomatshaya nxa kubuya ama-presidential inputs lezi zinto ezikholayo hole busuku hole busuku abantu batshayisa bo-12 abanye ngokusiyakusa hole busuku and kabatshontshi nje bayabulala abantu kabaholi kuhle la.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama-Zimbabwe Exemption Permits kwele South Africa. Lingayikatshana ke zihlobo likhumbule luyalandela ke lolo hlelo. Kwanele olivalelisayo nguntungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.